Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje eZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamafekithali wonke o-industrialization strategy ongomunye wamalungiselelo omhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngeviki ezayo.
Nxa ukwehlula ipolisi e-democracy kumbe e-governance yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawukathesi owesade uzanceda.
Kodwa ibandla leZANU-P F lithi umhlangano we-SADC uqakathekile ngoba uzathuthukisa ilizwe kwezomnotho.
And isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo upresident ayispread across the whole of SADC, size abantu bakube botswana labo leyakhe ilizwe labo bengabanikazi abe-South Africa, abe-Zambia, abe-Tanzania.
Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho ngedlula umnyaka ka-2028, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-P F. Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu ziyalandela. eZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamafekithali kuliviki yonke o-industrialization strategy lapho umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere athe umbuthano lo uzaphathisa ngokujolisa ulwazi lokulandela iziqondiso. Ihlandla lakuqala lomhlangano lo belingelokujulisa ulwazi lwentathela izindaba ngomhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo, i-media awareness. Abanye abethule amazwi abo kulumbuthano yiziphathamandla zikahulumende leze-SADC lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi kwezomnotho. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uqakatheke kanganani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Yebokelo umhlangano bekucutshungulwa okuningi okuphatheleneke lokubizwa ngokuthiwa yi-industrialization umhlangano we-SADC.
Inhlanganiso le esiyibona e-SADC esikhuluma ngayo eqala kusasa nje iyabe into eqakathekileyo nje nxa vele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members. Esikubona kathesi nawo ngiyukuthi thina vele umnotho wethu bawumanga wuhle nxa sikwehlula ipolisi e-democracy kumbe e-governance yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawo kathesi owesade uzanceda ngoba thina vele thina umumo umnotho wethu kawumanga kuhle. Iqiniso yokuthi yona i-industrialization policy iqondane leyinye leyinye imithetho ehambelana le lokuba yimember ye-SADC, i-infrastructure okwamagedi njengokuthi okuyimigwaqo. Nxa khonokho kungalungisiswanga okuthoyo, nxa kungenamagedi imigwaqo yethu ibhilisekile, imithetho yakhona imigodi ebhilisekile, angiboni kunganceda lutho ngoba vele imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya leZimbabwe ayinanga kuhle emnethu kutho ukuthi asoze siphumelele ukusingenelane neminye imithetho engalihlakaniphile eBotswana kumbe eMauritius kumbe e-South Africa. Kufanele thina sihlale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana lemigwaqo lemagedi yethu. Khuluma iqiniso bakithi ukuthi ukuba ngu-chairman we-SADC asiyo nto ethusayo, nelizopha nje elihambelana lokuthi engxenye umhlangano lapha. Kodwa ngaye thina vele njengathi beZimbabwe singabantu abazipheteyo esilombuso omuhle esilemithetho emihle ehambelana lo mnotho, ngaye ukuba ngu-SADC chairman kungahuga abanye abosobhizinisi abanezimali abavele e-South Africa abavele e-Mauritius kumbe abavele ngaphandle kwelizwe emazweni akhatshana ngoba baye bethokozela khonokho ukuthi nasesizimisele ukuthi sizinjike. Kodwa njengoba ngingatsho ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lethu into zamagethi konke akumanga kuhle kuthi ukuthi vele kuba ngusiyapethe nowesade kumzali mnandakho akusize kutho lutho ngabantwana nje abadlalayo lizophanje liza kwedlula.
Leyo ke ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele. Kusenjalo umnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya izombusazwe uthi kufanele leZimbabwe linanze amalungelo abantu ukuze inhlelo lezi lenjongo yemhlangano le izwekazi lonke le-Afrika iphumelele.
Lumhlangano sizakhumbula ukuthi kasomhlangano weZimbabwe, ngumhlangano weSadak, kasomhlangano weZanu, umhlangano weSadak. Siyasibone ku-United Nations kheze America loyana umhlangano uyabungaso e-America uyabungumhlangano wamazwe omhlaba. I-African Union lapho yabihlangene khona abantu bavumelekile ukuthi bengaya beyotshengisela izikhalo zabo beyokhononda ngabakhononda ngakho ngaphandle kokuthi baboshwe ngaphandle kokuthi bathuselwe. Ngeyinye into le izana okufanele itshelwe ezindlebeni ibe yazi ukuthi lo mhlangano somhlangano wabo ngakho akufanele ukuthi itshengise ingalo elukhuni ngoba ingasi umhlangano weZimbabwe lona.
Zona iziphathamandla zeSADC zilolwazi ngokwenzakala eZimbabwe kumbe akubonakali emuntwini ophansi.
Amazwe eSADC akwazi kahle konke kodwa sizakhumbula ukuthi kuyinkohlakalo esihlala siyibona kuzwekazi laseZimbabwe bakhona abahlomulayo bakhona abazuzayo kubomangameli beSADC kuningi abakuzuzayo iyagwazelwa ukuthi bathule bayagwazelwa ukuthi babheke eceleni bayagwazelwa ukuthi isimo ukuhlupheka kwabantu beZimbabwe bekuchaya indifu abanye futhi bayazi okubenza bathule ukuthi bayazi ukuthi bazuza kangakanani ngamakhono kumsebenzi ehlukahlukeneyo abantu beZimbabwe abeza nayo emazweni abo kodwa isadaki lena iyibutshwala obuyisidudu akukho lapho esingathi thina singabahlali singabacitizen esadaki lapho esizuza khona kuzuza nje zona izikhulu lezi ngoba zizonke zihleli phezu kwenkohlakalo yileyo nto futhi eyenza ukuthi sibone amazwekazi esadaki engayiphambili emindawonye kwizinto zemphucuko nentuthuko ngoba even nayo iSouth Africa le eyisikhondla khondla kunokuhlupheka okuningi okukuleli lizwe singakhohlwa futhi ukuthi bekunomhlangano owabizwa eFolos ubizwa noma wabizwa yizano kodwa kwaba inhlanganyela yamazwe la abuswa ngamaqembu athi alwela inkululeko namazwe amabili okuyiBotswana neTanzania okwakuthiwa yi-frontline states konke lokhuyana kwakuyinhlangano eyayiphezu kwenkohlakalo enkulu okumangalisayo enye yezinto abavumelana ngayo ukuthi amaqembu aphikisayo ngamaqembu asetshenziswa ngamazwe entshonalanga ayiwona ayekolonize amazwe la aweSadak bavumelana ukuthi ngeke lokho bakuvumele kwenzeke. Ababusi banamhlanje ngabantu abakhule iZimbabwe isabuswa ngabelungu ngabantu abakhule iZimbabwe beyibona ithatha inkululeko bayakwazi ukuthi bekuyilizwe linjani kodwa namhlanje bayabona futhi ukuthi ilizwe seliwe kangakanani nesikhalo sabantu beZimbabwe bahlala besizwa imihla namalanga isiza ke siboneke njengombani bezohlangana behlangana kulelo gebhezi ukuthi bazothini. Yebo kambe kufakwe imali eminingi kulungiswa idolobha laseHarare kulungiswa imigwaqo ukuthi nje laba bantu basemzini bethi befika babone isithombe esihlukile. Kodwa ke nangaphandle kwalokho bayakwazi izano ekugubuzelayo ukuthi kubole kangakanani ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kusenjalo umnumzana Munashe Mthuta umabhalane webandla lezanu PF ubona ngogatsha lwe-information and communication and technology njalo elilunga lebandla lenkundla iCentral Committee yalelo bandla uthi bakhangelele okuningi njengabasakhulayo emhlanganweni weSADC okuzathuthukisa ilizwe.
IZimbabwe iya hosta iSADC ngendlela ephakemeyo. Sile sifiso kakhulu esokuthi iSADC iphumelele ngendlela ezaphumelela ngayo. Ukuzaba lithuba sihlanganene labanye abantu abancane abavela kwezinye indawo. Sibona amathuba esengahlanganisana khona okwenza imali lokuphumelela. UPresident uyakhuluma zuku zonke ukuthi izwe lakhiwa ngabanikazi balo. And isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo uPresident ayispread across the whole of SADC. Siza abantu bakube eBotswana labo beyakhe ilizwe labo bengabanikazi abe South Africa, abe Zambia, abe Tanzania. Yisho isifiso sethu. Siyibonile njalo siyayibona imisebenzi eyenzakalayo ekulungiselela indawo yethu, i-venue lapho kuzakwenzeka khona i-summit. Imigwaqo silungisiwe, communication networks ziyalungiswa, i-government isithethe over indaba ze-sanitary, indaba ze-environment and indaba eze-health affairs as a city of Harare. Imigwaqo elungiswayo, lezi zinto ezenzakalayo, ama-networks, indaba infrastructure, lani okulungiswayo endaweni ezijiyejiyeneyo, lingacabangela ukuthi kulungiseke ngenxa yokuthi kule SADC kuphela. Izinto kade ivele zilungiswa through i-National Development Revolution eyalethwa uPresident Mnangagwa. So, izinto zonke ezenzakalayo asoze zinyamalale after SADC ziyasala zikhona, ilizwe lethu lisiba lihle.
Lo mnumzana Monashe Mthuta umabhalane webandla lezano PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga ledale le-Central Committee yalelo bandla esixoxelaye ekwabulawayo. Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ancitise kukhetho lanxa ihlandla lakhe lesibili lokubusa seledlule. Umnyaka ka-2028 ungadlula, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF. EMutare lapho obekulomhlangano waleso sigaba webandla leZANU-PF baqhube inkuthazo efanayo. Kwathi labasakhulayo abesigabeni sebulawayo batsho njalo, lanxa yena uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi hayi okwakhe sokuphelile kasoze aqhubeke ngalokho. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amalungiselelo okubhukutsha emidlalweni esaqhubeka eFrance e-Olympics esuliwe lamhla ngoba kuthiwa amanzi omfula uSeine kulelo lizwe awahlambulukanga. Kodwa iziphathamandla zithi zilethemba lokuthi kuzabe sokulungile konke ngelanga lomdlalo lo ngolwesibili langolwesithathu, kubika abentatheli izindaba abe-AP. Iqembu labafundi eBangladesh lamhla lithe lizaqhubeka ngokutshengisela osokubangele ukuthi amapholisa angenele njalo kube lobudlwangudlwangu lokungahlaliseki kulelo lizwe kuze kukhululwe abanye babo ababotshiweyo. Abezindaba be-AFP bathi kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili 205 kulolu dlakela ngeviki edluleyo. Kusolwa inhloko kahulumende weBangladesh uMnumzana Sheikh Hasina osebuse okweminyaka elitshumi lanhlanu ngeviki edluleyo kusenzakala lokho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi nguBlack Tibos, omunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance.
I-challenge esiyitholayo kumanje kuyi-youth. I-youth yanamhlanje mayiqeda isikolo uyithola isisidla isidakamizwa endaweni yokuthi bathole imisebenzi. Sokumele bagcwale amazwe lapha abangela ama-qualifications khona. Uzothola ukuthi e-form 6 university graduation ifika emazweni iyovoxa udaka khona. Abanye besebenza ezingadini bebutha nobulongo bezinja, yet ngumuntu onama qualifications, a doctor, a teacher, a nurse, bango house girl. Konke lokhu kwenziwa yini? Kwenziwa ukuncindezelwa okwenziwa nguhulumende osiphetheyo. Yinto eyenza ukuthi iyouth yethu igcwale emazweni.
manje kungenziwa njani ngentsha leyi ukuze yenelise layo ukuzithuthukisa hatshi ukwenza imisebenzi ephansi le kwenziwe njani
uhulumende ngabe uyawavula amathuba omsebenzi ngendlela efanele uzibone usebenza ekhaya usebenza kini hayi bekungeke kube nzima ngaleyo ndlela ngoba usungabalekela kumakhelwane kumakhelwane uthi kuyatshisa akuhlaleki kumakhelwane umakhelwane nusebenzela abantwana bakhe thina sizogcwala kumakhelwane kuba ngabe sigcwala ekhaya sisebenzela ekhaya manje ekhaya akukho umsebenzi so kuzobe cina sokubangela into eziningi cina sokusiba nobugebengu sokusiba nento eziningi ehlukeneyo ngendaba yokuthi awukho umsebenzi intsha ikwazi ukusebenza ekhaya awukho umsebenzi ngakuthi amathuba omsebenzi akhona bekungaba lula kukhale kulento ebambekayo
kodwa kungaba ngumlando kahulumende konke na ukudubeka yikho osekungabangela abantu ukuthi bathathe izidakamizwa lokunye nje okubi okwenzakalayo kungumlando kabani konke lokho
kumanje intsheningi ayinayo amaphepha ayinazo izithupha ayinazo abanama passport yebona justin intaseyifuna ukuthi umuntu azibone iphumile elizweni ayosebenza kwenye indawo lapho azobe esebenza ecatshile enovalo engakhululekanga yayibona le nto ngoba ngesimo sisemuva ukuthi hayi emuva akuphileki le zindlala zodwa
yiwaphi amazwi ongawapha abatsha abathi ayisesiphelelwe sidinga amacebo okuthi siziphilise sidinga indlela zokuthi singazithuthukisa njani yiwaphi amacebo ongabaphathisa ngawo
sokufuna iyouth ibambane bonisane ihlale phansi benze something ama-small businesses ukuze bakwazi ukuthuthuka noma bengenza ama-projects kodwa inkinga ama-projects laba befuna ukuxhaswa ngoba abanye tuthi abawazi bafuna ukufundiswa ke ukuthi uma wenza le project uyenza kanjani ukuze bethole inzuzo bekwazi ukubeka ukudla etafuleni ngoba uma sisebenza usebenzela kwelinye ilizwe uyenza i-production kwelinye ilizwe umsebenzi ozobuwenza ngapha oyenziwa yintsha ngabe lo msebenzi uwenza eZimbabwe uthola inzuzo ngabe kungcono manje uzowenza lo msebenzi uyenza ungaphandle kwelizwe uyabona ukuthi end of the day lelo lizwe yilo lokhu elikhuphuka siyaphambili liyathuthuka ngapha kithi akukho okwenzakalayo
intsha ungayithiyela aphi amazwi
intsha engayicela ukuthi ibambane fani namajuba sikhulume ngelizwi linye ukuthi hayi sesikhathele ukuyafela kwamanye amazwe ngeviki ngeviki ziyaphuma izidumbu zijampa amabhoda kuzongcwatshwa abantu befela kwamanye amazwe kodwa intsha ikhona yakubuka konke ukuthi umuntu usuke lethi uyozama ubefile yayibona leyo nto so sithini bayafisa ukuthi ngabe basebenzele emakhaya umuntu asebenzele thusana la ahlala khona ngendawo ukuthi amathuba omsebenzi awekho awukho umsebenzi senze njani manje ukuthi kube nomsebenzi kumele sibambane sikhulume ngelizwi linye
kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi Black Tivos ongomunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
siyabonga Taboka sesilichiya ezandleni zikaGibbs Dube okwesikhatshana
sigcina amasiko
owenze usenziwe
kwezamasiko
namhla lamu Ezra Jesus Banda nimele umthembo ozithembayo uGibbs Dube namhla sixoxa lobaba uDan Moyo isegamizi yegesi eMatabeleland South ngempilo yakhe
ulemuli la Moyo
yeah
nkosikazi
yeah lo nkosikazi la
eh abangabantwana
hawa abantwana ngithi luvu abazalwa umama wani umama enganomthetho wokuqala wayele 9 abuya lowu nguyo le 3
oqalwa
swabhubha
wathatha sibhubhile umbosi umjili
Hayi ngawuthathe wathatha imvele ngaze ngamthatha ngithatha lowo ngase mbujene ngilona ngahlala 2 years. Abantwana babenzingela bethu babungahlala wedwa ndingomunye umama uhlale laye.
Kule minyaka mingaki?
Ule 50.
Oh, wena ulengaki?
Mina nde 82. Lokho engiqinile ngiyini?
Uqiniswa kuyini kanga iqolo lakho lokuqinile ukusenza
kanje? Mina benginginga. Hathi yabe dinga
udlani
ngidle kunye udlahla kazana khona phela mina ngakuthilo ngubaba
ubunatho njani
ngulalisa emanzini kumele lokho ngigothele
ubeka njani emanzini ubeka njani
ngiyakugiga so ngufana kuyimpupho emanzini embodleleni engaka
so madoda wonke kumele akwenzi lokho
yeah kumele akwenzi
so ungahlala
ungakwenzi ungakwenzanga uze siqolo sihlala sibuhlungu
Uvele wenza ngemva kwensuku ezingaki? Into
ngiyahlala nje yoko 2 weeks.
Wangena noma emicansini?
Yeah. Ziyaphakamisa.
Oho. Eh kakhulu.
Umfazi la uza engalokhozi kakhulu ngandaba le ntolwane yabo.
Ongafala konke oncane oko ngeke uze.
Hayi lokhu kuphelile lokhu.
Ungathatha abafazi baba leli. Uyazikhuza.
Vele mina ukuthi ngiyazikhuza. Ngoba ngithanda abafazi abancane labo.
Amadoda abebengaphe South Africa le.
Yeah.
Oh mama laba lesizungu bebodwa la.
Bebodwa la.
Wena bathi bebe ngedisemba uyazithulele ngana wazi lutho. Kanti umama vele umphede la.
Ngiyakathi ngimgcinele. Abantu abafana begoli.
Eh.
Bahamba babhudule.
Hey.
Abona ukuzala imhlobo enye engayilunganga.
Eh.
Yikuthi indoda yakuhamba egoli umnyaka wonke.
Yeah.
Umfazi ngayimeli indaba enjalo.
Hayi.
Umfazi ngayimeli indaba enjalo.
Ngamanga lotho uyama umnyaka wonke.
Ukuthi uyahlala umnyaka wonke.
Eh.
Ngamanga lawo.
Eh. Ngoba la phela ulemizwa.
Anti la ulemizwa yakhe.
Oh,
kanti mina ngistrong wento zami.
Kodwa manje uzacina nini? Ubona ngani lapha uyacina ukufa kuphela ngokuyekela into
le. Ha, mina vele ngiyekela. Ubaba wazwafa njalo.
Uyibukhali.
Ubaba wayevele ubukhala into yayinyanga. Babuya kimi.
Ubaqinise.
Wathi kanti mina into kamdala kakuthela ngathi ha kanjelanga. Kodwa ngiyime ngangikhipha idlehla zenkulu.
So uyazazi. Manje abantu bani baza kudinga phela zengikhulume la ku-radio la. Baza bafuna ukube laphi?
Ya, babuye kuphela.
Ula inamba efoni?
Ah, mina phone.
Awula phone. Hayi, njabe la yeluthi. Namhla kwezamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke, bengixoxala baba Oden Moyo. Usandekile emhlanga, uyelandela onye uhlelo. Ngiyabonga.
Hiwolomzila.
Salulandela.
Salulandela.
Hiwolomzila.
Kwezokholo sixoxa lomfundisi siyaphambili Moyo oyenkonzo yesiKristu eLiving Christ Pentecostal Ministries International.
Ngibingelele abalandeli labalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama. Olibingelelayo lokhuluma lani ngumfundisi usiyaphambili Moyo. Ngikhuluma ngisewange eZimbabwe. Ngifuna ukuthi ke namhlanje sikhangela ezesiKristu ke siyabelane izwi likaNkulunkulu esilithwatha encwadini kaJohane yakuqala isahluko ngesesine. Sizabala from verse number 19 sisiyafika kuverse number 21. Ibaleka kanje, thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Uba umuntu esitsho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ungumqambi wamanga, ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angeke amthande uNkulunkulu angazanga ambone. Verse number 21. Silawo lumlayo ovela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu ngamthande lo mzalwane wakhe. Ngiyabonga ke bathandekayo bakaNkulunkulu. Namhlanje sixoxisana ngezesiKristu, mfundi ke sikhangele indaba emqoka kumbe indaba eyinsika nxa sikhangela indaba zokuba ngumzalwane. Indaba yothanda. Now iBhayibheli izwi kaNkulunkulu libeka sobala ukuthi thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Lokhu ke kusifundisa ukuthi uNkulunkulu usinikile umzekeliso kumbe wasitshengisa indlela esimele ukuthi sithande ngayo njengabazalwane. Wathanda waze wanikela
nendodana yakhe uJesu Kristu yafingela cala ifela izono zethu kwehluleka kwethu lobuthakathaka kwethu konke lokhu kuyisitshengiselo sothando. Nayo iBhayibheli bese liqhubekela phambili lithi uba umuntu esithi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ambonayo every day ungumqambo wamanga, ngoba ngeke uthande uNkulunkulu ongakaze umbone ngakwamehlo usehluleka ukuthanda umzalwane ombona ngamehlo. Kusifundisani ke lokhu bazalwane ukuthi isiKristu sethu sibonakala ngendlela esiphila ngayo labazalwane kumbe labantu esihlalisane labo. Yikho lapho uNkulunkulu abona khona uthando lotho olupheleleyo. Okungimangalisayo ukuthi kulezi nsuku sinabazalwane abanengi abahamba emachurchi, ababala amaBhayibheli, abakhulekayo kodwa bengahlalisananga kuhle labo makhelwane, bengahlalisananga kuhle labafowabo, bengahlalisananga kuhle lezihlobo zabo, bengahlalisananga kuhle labantu abasebenza ndawonye labo, bengahlalisananga kuhle futhi labantu abakhelane labo. Now uthando silubona ngendlela wena ophila ngayo. Ngeke umthande uNkulunkulu ungaqalanga wathanda umakhelwane wakho. Funa ukukhuthaza ke bazalwana abathandekayo ukuba nasiwunikiwe umlando lapho elizwi likaNkulunkulu ukuthi ufanele ukuthi umthande umzalwane wakho ukuze uthando lakho lokuthanda uNkulunkulu lupheleliswe. Ungeke uthwale iBhayibheli yenkonzweni, ngeke uthwale iBhayibheli usiyakhuleka kodwa ungakhulumisani lomakhelwane, kodwa ungakhulumisani lomfowenu uzibize ukuthi ungumKristu. Uthando olunjalo kaluphelelanga. Funa ukuthi sikhuthazane sonke namhlanje, akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomfowenu, akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomkakho, akukhangela indlela ohlalisane ngayo labantwana bakho, akukhangela indlela okhulumisana ngayo lomzalwane wakho, ube sizihlola ukuba nimpe la ungawulalo yini uthando okukhulunywa ngalo eBhayibhelini ezikaNkulunkulu. Ngeke simthande uba sizonda laba esihlezi labo. Bazalwane bami abathandekayo, ngilijiyela inqobe nanamhlanje ntambama ngisitha ke sizihloleni asikhuleke nini. Baba wethu engcwele isonkosi yethu Jesu, ngiyabonga uNkulunkulu onamandla wonke indaba yothando ihlanyela phakathi kwethu. Ngikhuthaza abathandekayo, ngikhuthaza abazalwane ukuba indaba yothando ihlale igcile phakathi kwethu bonakale. Uzuthathe lonke udume uNkulunkulu amangcwele uqhubeke usifundisa ukuthanda, ukuthanda ngeqiniso ukuze isiKristu sethu siphelele. Sibongile baba ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka, amen.
Siyabonga mfundisi. Siyaphambili moyo, asizweni uEzra Chisa Sibanda esethulela ezemidlalo.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastle Cup edlalwe izolo lanamuhla. Arsenal Movers 2, Cape United 1, Yata 2, Bulawayo Chiefs 1, Dynamo 0, Big Terminal 0, Wange 0, Simba Bora 1, Highlanders 0, Tel 1 0, Green Fuel 0, Checkered Pirates 0, Manika Diamond 0, Ngezi Platinum 0, ZBC Kariba 2, Chicken Inn 0, FC Platinum 3, Herentals 1. Kusendalo umdlali owaba lodumo edlala iqembu lezimbabwe senzi eliklizi lelesizwe lama-Warriors nguye esixoxelayo kule viki. Yena wazalwa koBulawayo.
Ngazalelwa eNjube, ngakhulela eNjube, ngafunda eprimary eMchede. Ngidlalele i-team kababami iNjube United. Babami wayengumnikazi, engucoach. The whole family sasidlala ibhola sonke, all my brothers. Ngasuka lapho ngayafunda eSobukazi, where I played the first team with ama players anjengabo Obey Soba, Tumsan Gulube, Tamsan Ndlovu, ne ayidlalela iLenders, uTaura Imrozi, ngabanye nje.
Uqale nini ukudlala uqembu lesigwada
noja? 19 years, first team, that was 1986. Ngihamba ngakuba kuloan because I was still young there. Kwakunzima ukungena first team. Yayibophi the first team yesenzi kulabo Jimmy Phiri, kumidfield kulabo Jimmy Phiri, oCedric Green, oChemi Munitsarira. Ngafika ngadlala first team kwiklis throughout the year ngangiqalisa. And imagine ngangiqalisa in front of Oshuka Mkuyo, babekhona labo Max Chuma, babesiba ngama-substitute mina ngiqalisa.
UNoman wanqoba leqembu lakhe lezimbabwe senze elalikhathaza kakhulu ngesikhathi eqala ukudlalela leli qembu.
Eyawina i-league, that was in 1988. Then in 1989 I was still playing for Saints. sadlala Champions League. We played with the likes of Desportivo from Mozambique. Sayidla sadlala team Uganda kwakuthiwa KCC, Kampala City Council, I think. Sayidla.
Sibonge ke uNorman Gumbo obexoxa lentathela izindaba ethu Ezra Chisa Svanda. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.